Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 29 kuhlangula 2029 uKeith Dube. Endabeni zethu namhlanje. Kulumatha umlilo endlini yendodana kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kubotshwa amalunga ombuthano wezombusazwe abenika abaswelayo ukudla.
Kubuhlungu lokho esikwenziwa ngumntwana omncane. Abantu bacanga ukuthi ngcono bemtshaye, banomfana uyadelela kukhulu okuthembileyo lakho. Singazi njalo njengoba sikhona babakhombisa, asibambisaneni.
Abalwa impi yenkululeko bazama ukususela amanqe ukansela weJolojo.
Kulesiphala senkosi esikhangelele ukuthi bona ababeshodile nxa kubona ukuthi kulesidingo bayathola through ama-chief ngoba u-chief lo-chief uyanikwa 5 ton per ward.
Kusungulwa uhlelo lwesiphala senkosi eMatweleni North olokulwisana lendlala enkulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulomlilo olumathe endlini kaMnumzana David Mnangagwa indodana kaMongameli Emmerson Mnangagwa eHarare namuhla. Amapolisa athi asehlolisisa udaba lolu oluza ngesikhathi kusanda kutholakala inhlambo zombhobho lokunye endlini yakhe. Akucaci ukuba kwenzakalani endlini kaMnangagwa. Ngolunye udaba, amapolisa namhla eHarare abophe amalunga amahlanu ombuthano okhokhelwa uMnumzana Job Sikhala we-National Democratic Working Group. Amapolisa athi bebesemhlanganweni ongekho emthethweni ekuwatsana. Uhulumende uthi uzajesa bonke abacatshangelwa ukuba bathotshozela udlakela eZimbabwe. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change avalelwe entolongweni esethezwa amacala ukuqoqa umhlangano wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child eHarare okwakungekho emthethweni. Kolunye njalo udaba kulabalwa impi yenkululeko eJolojo abafuna ukususela amanqe ukansila Busani Vundla abathi kalandeli izinqumo zabo lezebandla leZANU-PF. Basabalelisa imbono yabo enkundleni yokuxhumana eWhatsApp. Omunye wabo ngusilwane Khumalo.
iZANU-PF yonke kuWard 6 isicabanga ukuthi alibana singathathe i-action. Shualibana kuvuma besicela ukuthi uWard 6 sababele i-by-election. Kubuhlungu lokho esikwenziwa ngumntwana omncane. Abantu bacanga ukuthi ngcono bemtshaye, banomfana uyadelela kukhulu okuthembileyo lakho. Singazi njalo njengoba sikhona ma-comrades, asibambisaneni lo-Ward 6. Umfana lo even ama-supporters omhlangano asezecabanga ukuthi kungcono kube le-violence, simtshaye kambe masokuliwa umhlangano uzabe uminjani.
Ukhaba ngomunye njalo wabalwa impi yenkululeko othi kumele bethwalise nzima ukansila lo.
Kuward 6, kuward 5, kuward 4, hantsho makomrade, la ma-ward afile wonke. Besice mina ngokwami bengicela makomrade nxa besibambene sithanda iqiniso. Abafuthi balele egangeni, bonke abazali ethu balele egangeni, obabamkhulu balele egangeni ngenxa yakhe anginawo afana. Umntwana u-20k nguye ongakhontrola isigaba, uyazizwela buya njani makomrade. Makomrade, asiboneni makomrade, uvumile abiza umhlanga pha hlanganisi ngamakomrade, sibumbele into ezanjani ezasilungisa. Lizwe liyafa ngenxa yamafashist. Lami maningi amaripoti engiwatholayo ngomfana lwa kompa. Cela mfana, se must go out. Mfana akagunyulwe njenxa yembuluzwa njengabathi besitsho, asimbone nini uyadelela.
Ukansila Vundla uthi usedlela evalweni.
Siyadevelopa sibe sesisolwa futhi ngabantu bezanu-PF balezinto abazikhulumayo kuma-groups abo. Ulathi noma siyabe silakho siyabe sikukhuluma kuma-groups ethu, but kayisikho okokuthreaten abantu. Bona babe belakho kwabo ngokuthreaten abantu, ngokusithreaten abantu bengakhuluma ngokuthi awukhansile uyenze into enhle laphana kuleyani village ethile, bathi siyakutshontsha siyakucatshisa. Abantu sebesesaba lokungimela nxa ngihamba, sengiphila labo ngudlu. Okukanye kathi-ke thina sasizwa kuthwa lapha elizweni sokungoze ubuse wonke umuntu ukhululekile ngokwenza noma yini oyabe ifuna.
Walwa impi yenkululeko osesigabeni lesi umnumzana Patrick Ngwenya uthi kuyadanisa okwenziwa ngovundla.
Ayi stutha sendoda lezana sizama ukuamaovete engcenye ale politics bazama ukumvusa ingqondo ukuthi kabe kwazi ukuthi kathesi isikhathi sokuthi yena asebenze hayi ukuthi akhulume ipolitiki yokukampena. There is no any more campaign ekhona kathesi up to 2008. Na ukuthi amaovete angcenye bayamethusela inceke kuthiwo mina ngike ngabatshela ukuthi hayi ake likhuze umfana lowo abe yazi ilayini yokuthi uvela ngaphufuna ukuyanga.
Yisakhamizi zejimila umnumzana Jeffrey Juma uthi abantu bakhathazekile ngodaba lolu.
Kuzemhlola abantu abadala behloku kwakhe abantwana sizwe lapha ama-voice notes lapha egqugquzela ukuthi kutshaywe ukhansila kambe ngabe tshayelwane ngabe tshayelwe kule ntuthuko bani sabantu abadala sibile sigqugquzela ebantwaneni kule ntuthuko bani sikhulile sibile ngomandla la ama-voice note lana ngabantu ba-more than 60 years ubudala babo kodwa nxa igqugquzela ukuthi kutshaywe umuntu abantwana baza kuthina abantwana bazakhuzwa ngobani. Ngingeza kulinyanga futhi lowo uvundlalayo futhi ekhuluma ethi bakithi asikhangeleli intuthuko yesigaba kanti wathi kususengenwe kwi siyalicela abantu abadala bakithi banabantu abadala yakhani abantwana sesibona intuthuko endaweni yakithi siyalicela ngomusa wenkosi ake sizibambeni kambe ama-voice notes onke akhona 4 ngalelo ama-voice notes akhona ngabantu abakhulileyo abantu abadala.
Uvundla lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change elanqoba kukhetho olwaqhutshwa nyakenye eJolojo ephethwe libandla le-ZANU PF.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela namba wafubembula
lamlela ndwandwe
lamlela
wesemaphandleni uhulumende usenika abalambayo okudla esabelweni seMatoren North ukulendlala enkulu lonyaka abantu bose bonke bakhangele ukuthi bazathola ukudla lokho kubika unokuthaba Dlamini.
Umholi wobona ngezehlakalo kanye lenhlelo zikahulumende esabelweni lesi, umnumzana Richard Moyo ubika ukuba uhulumende usesungule uhlelo olutsha lokuholiswa kwabantu amabele okukhangelelwe ukuba kuzaqhubeka kuze kuyefika inyanga kamabasa kumnyako zayo. Lolu hlelo lwesiphala senkosi, Umoyo uthi luzasatshalaliswa izigaba zonke zesabelo anduba lufike ezicintini ezikhokhelwa zinduna. Uthi lokhu kuyimizamo kahulumende yokwehlisa isimo sendlala emaphandleni, eveza ukuba emizini eminingi ikati selilala eziko, lokhu kubangelwa ukungani kuhle kwezulu. Umoyo uthi abohlelo lwesiphala senkosi labo abasalela phandle kuhlelo lwe-social welfare.
But kulesiphala senkosi esikhangelele ukuthi kona ababeshodile ngakubona ukuthi kulesidingo bayathola through ama-chief ngoba u-chief lo chief uyanikwa 5 tons per ward esigabeni sakhe esokuthi kukhave igephu zenizwe ezabona abo abantu ababesalele.
Umoyo uthi eminyakeni edlulayo isiphala senkosi besingelulelwa kunduna zonke kodwa ngesimo sobubi bendlala osobhuku baphiwe umlando wokuloba wonke ompofu loba lungakasabalali iziqinti zonke. Umoyo uthi amabelela kukhangelele ukuba aholiswe izakhamizi ngosobhuku ngesimo sokuba imizi eminingi ilabafelokazi, intandane, abazali ababola ithumbu, abakhubazekileyo kanye labangasebenziyo.
Ezigabeni siyazala abantu okuthi abaswela zila batholi lutho umuntu akalamntwana osebenzayo kala source of income vele uthembele ukuthi emasimini nxa emasimini izulu ingasandanga akula kuthola uphumayo so bonke bona babantu baphanda ikategori yokubenefita under i-social welfare.
Unkosikazi Maki Mguni wesiqintini seJende eNkayi uthi ubunzima bukhulu nanku lo hlelo lwesiphala senkosi alukafinyeleli kibo.
Sibisejodo nje kuphela, ijodo kalikho. Okokuthi indlala esilayo lonyaka asikwazi ukuthi uNkulunkulu nxa engasangenelanga kuzoba njani.
Umnumzana Mlele Sibanda wesiqintini seMenda kusigaba sinye ukhala ngoxhaso lokugejelwa izibholane ukuze beziphathise.
So siyacela inhlanganiso ezingabe zisincedisa, siyacela sibili kuMenda Village ungathi ziyabuya zisincedise ekudleni, zisincedise lezifuyweni.
Umakhelwane walaba yena esemantshololozane unkosikazi Pauline Sibanda onguvillage health worker Africa yena ukhala ngokwehla kwesisindo sabantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi ngokuswela ukudla okwakhayo kanye lokwanda kwemikhuhlane ebangelwa ukuswela okuya ethunjini.
Sesikhangele ukuthi ngawuhulumende ukukhulumisana lamadona kube khona ukuphathiswa ebantwini esigabeni ukuthi bathole ukudla, kube khona ukuthi bathole ukudla ngoba na akukho kunye.
Indlala lonyaka ngokutsho kwabezomkhathi bakuleli ibangelwe isikhudumezi okuthiwa yi-El Nino ehlasele elizweni lonke lakwamanye amazwe kwehlisa kakhulu isivuno. Emaphandleni kanye lasemapolazini amabele atsha engakakhahleli kanye lezinye izilimo zehluleka ukukhula ngokusweleka kwezulu kanye lokutshisa kwelanga osekuthiye inani labantu elizweni abafika izigidi phose ezilitshumi 9 million zibhekane lendlala emangalisayo. Lokhu kuthiwa inhlanganiso yomanyano wamazwe e-United Nations. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngosithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sizwa imbono ehlukeneyo lapho sihlaziya uhlelo lukahulumende olokubhalisa labo abaqeqesha emakolishini ukuthi babe kuluhlu lwabangathola umsebenzi kungatshazi kahulumende. Amakhulu lamakhulu abantu phakathi kwabo kulabesifazana, abanye bebhabhule abantwana, abanye bebaqhuba, babhalisile kobulawayo ngolwesithathu langolwesine, njalo uhulumende uthi uhlelo lolu uzaludlulisela eMathebeleland South and North solwaqhutshwa eHarare. Umqalisiziba ngunkosikazi Permanent Ngoma owebulawayo Progressive Residents Association.
Mina uhlelo lolu siyalwamukela njengabahlali bakobulawayo ngoba sibona ngani kuzasinika amathuba okuthi ulutsha lwakobulawayo lithole i-opportunity yokubana bethole umsebenzi. Ngakuyukuthi i-government izaqhubeka njengokuthembisa kwabo ukuthi bazanika abantu imisebenzi. Noma okwakhathesi kuba yi-challenge ukuthi abantu abasha behambe besiyadinga imisebenzi eHarare ngoba ama-head office wonke atholakala eHarare. Na uhulumende sekuyile down ebantwini kubalula ukuthi beregiste nabo besubmit amabizo abo nama-applications abo khanyelele ukuthi bethokube lama-responses and sibone abantu abasha bengena ema-ofisini abazabe besebenza bekhona lapha kobulawayo. I think this could remain with the challenge but they should also consider the youth that do not have the same privilege of going to school. I feel there is need to promote industry and production at local level, but just coming up with a database does not guarantee that young people will have access to those jobs.
Unkosazana Kethiwe Bebe webandla leMthwakazi Republic Party ongumanjinela usipha owakhe umbono.
Msakazi labalaleli, bekuzaba kuhle uma uhulumeni eqinisile kuyikuthi into azayenza mpela eyi-addressa ngeqiniso, bekuzaba yinto enhle njalo esizayo kakhulu. Okubuhlungu yikuthi uzosukumisa ithemba labantu but udlule nje njengazo zonke izinto. Why ngisitsho njalo? Ngoba ukuze kube le nguquko abantu bethole imisebenzi, abantu beqhatshwe, akudingi ukuthi beregister, kudinga i-political will to resuscitate the economy ukuze ama-industry avulwe, ama-factory esebenze, imisebenzi ibe khona. Imavele elizweni kunomali, i-economy isebenza, abantu bayaqhatshwa. Maningi amazwe angahambiyo esithi buyanini siliregister abantu but bayasebenza. But why ngingana ngiyithembi lento yokuthi ebantwini wozani siliregister already? Ama-institutions ngizokhuluma mhlawumbe nge-NAFSI or i-School of Mines ine-database iyazi ukuthi ngomnyaka onje ku-graduate abantu for these disciplines. I-Public Service Commission layo iyazi futhi ukuthi from enasti ngalo umnyaka sithathe abangaka for this and that department ministry imsebenzi ethize. So leyo asonto engathi uhulumende uthathe ijumo yethi uyabiza abantu ethi wozani ngapha ngili register. Abantu abasebenzi not because they are unregistered, abantu abasebenzi because akula industry and the economy is dead. So uhulumende kumele a-addresse lokhu kuzozenza ukubuya down ebantwini nxa kuvele ine normal country yonke into isebenza abantu bayakhatshwa. La iproblem esilayo kumele kube le political will to change izinto before we can have a stable economy that can actually allow ukuthi abantu bekhatshwe ngendlela nje enormali. Okwesibili ngithi uhulumende akashiyane lokuba ethembisa izinto ayenzu azaziyo nje mhlophe ukuthi angeke azifeze. Ya, ngiyabonga.
Kodwa uhulumende uthi kulabantu asebaqhatshwayo ngalolu hlelo eHarare lapho olwasungulwa khona.
Sibonge unkosikazi Permanent Ngoma owebulawayo Progressive Residents Association okhethiwe Bebe webandla lemthwakazi Republic Party ongumanjinela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.
Yabo akukhulu Standekile Mhlanga othi ngike ngivulele inkundla okwamanje untukamela inkomo
langa laphuma lendaba langa laphuma lendaba lashona lendaba langa laphuma lendaba langa laphuma lendaba lashona lendaba langa laphuma lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa ngesehlakalo esichiye uZulu weShurugwi ekhuza umhlola lapho okubotshwe khona owesilisa esetheswa icala lokuthengisela abantu inyama yempisi esithi ngenkomo. Kambe lapho othenga khona isitshebo mlaleli kungaba sebhutsha eyaziwayo kumbe emkotweni uleqiniso na lokuthi ngeyani leyo nyama? Ukuhlaziya lolu daba sixoxa losomabhizimusi wakobulawayo olebhutsha lendawo yokunathela kochigumira eluveve umnumzana Joseph Dzova. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Yini elithengisa inyama baba Dzova? Ulubona njani udaba lo mlisa weShirugwilo?
Kwakuqala nje ukuthengisa lapho kubulawayo kunama 5 abattoir eziyaziwayo lapho kuhlinzwa khona inkomo. I think umbokodo ugrills uMPWT lo yedendu labanye nje bakhona but yilawa lawa yiwamanya most I think the big four manje zikhona kobulawayo. Iwama abattoir engiwasebenzisayo wona lawa nabashiya ukuthi inyama and bayalandela umthetho ongasikafana ngale bashiya bekuthengisele bekuhele beku-offi transport beziyefunebhutha yakho bekunika ama-invoice konke bekwenze khona konke nje that's the surface everything abebengakhuma ukuthi yesiyisebenzisayo naleyo.
Ungathi kulula yini ukwehlukanisa inyama ubone mpela ukuthi hayi le ngenkomo inyama edliwayo le ngenye inyamazana nje esingayaziyo engadliwayo?
Yakulula sibili ngawona inyama ngahamba kuma-abattoirs lawa alandela umthetho sibili kulula ukuthi uyibone le ukuthi ayisiyona le ngoba iyabi-grading inyama yangkhona ile-rola ma konke kuthiyanye ukuthi sibili sibili leyo ivele ku-abattoir. Okunye futhi ukuthi ama-abattoirs lawa I don't think they can risk it with their license bethengisa inyama ezama-short cut. So ikotheisa abantu ukuthi kabayuze wona lawama-reputable abattoirs alandele umthetho.
Kobulawayo sesike sezwa ikakhulu eCountry Park kuthiwa abakhona abagangayo ababulala amadonki bethengisela abantu inyama besithi ngenkomo. Kumi njani kulezi nsuku?
lesapho kubona inyizithini sibili ukuthi yikho umnyane idongela ibona kale khathi phansi lishinzwe kodwa amna zange ihlangane lapho mina ngiyabuthi kuthi kube kuba indaba nje ukuthi anta lethi indaba zokubhana kodwa ngikhona ukuthi kuyenzakala kodwa kukhona sibili endaweni ezithize kodwa sometimes uyabona ukuthi the way ephathwa ngayo inyama yangikhona kulokunye kusona ukhona khona ubona le quality yangikhona ukuthi lapha hayi lento yenzakala ngakho leka mandela amahewu kusefithi
kukhona yini lapho sohlangane khona lesika sabantu besidla inyama okuthiwa vele kayidliwe eZimbabwe.
Akukhulumisa mina zakhe ngihlangane lapho nje. Lokho kunyamazana futhi kunye kunye uyakubona lapho ukuthi iquality yenyama yangkhona uyabona yini compromise yena le yamatha amagesti ake khambe. Inyama ingahlala ngeke emajetini sayisile kubonakala. Ajabule kunyamazana zakhe ngihlangane lapho. Ngiyaphokuza nje.
Emalangeni bekugcwala mpela kubhizimusi lakho lapho kochigumira abantu besidla benatha kulezinsuku ungathi injani ibhizimusi
futhi omkhulu ukuthi liqinise sibili abantu babefuna ukuqedisa lapho baqedisa khona kodwa i-buying power yabantu is very weak yabantu esidlina kuhlaleki siyakungena amagesi sonke sepho ukuthi amana ngifike khona ngabe ngingathenga kuyinyama kwami okuncane kwelijima kwami lami ngichoze isikhathi sesa nabanye bathi akumanga kuhle sibili kwi-industry sibiye leyo ayimanga kuhle sibili la general economy yangikhona nje not performing very well into ngayitsho nje nokuthi i-port limited kumabhuthari namavotokto I think i-business yonke ayikabi kuhle
kungaphi lapho ngafisa ukuthi kulungiswe khona ukuze umnotho uvuke
especially indaba yemayinesilimaza ileyana ike yahluphakana eyamafarmers banje lama 15% bathi lokuyana ingasona 30% sokuthi ukuthi ithenga onyama idure kakhulu yikho khona sokubona ukuthi lama incident wona lawa abantu sebeyajamulela emakhaya khona ngale bezama ukubalekela yena le indaba yokuthi bangahamba kuma-apastos lawa bazalandela umthetho so abantu sebecela sebesiyazibulalela kodwa ngale bezama ukubalekela khonokho so sisene ncibe ngakhuluma sile kwele le-15% bebona ukuthi bengayenza nje bengayehlisaa nje beyikhipha
hhayi siyabonga mnumzana bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Belilalele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silomnumzana Joseph Dzova umnini bhizimusi wendawo yokunathela ochigumira eluveve asidibaneni uhlelo lunye ngeviki ezayo yimi untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo ungathina lakusasa siyosikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abanye abakubandla lamademokrats emelika sebezama ukuba kususwe umongameli Joe Biden kufakwe olamadlabuzane ozabhekana lowayengumongameli umnumzana Donald Trump kukhetho ozaqhutshwa lo nyaka lokhu kulandela ukwehluleka kukabiden kunxokompikiswano eqhutshwe kwele melika ngolwesine inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi abahlala eGaza baphila nzima ngenxa yempi ephakathi kwele Israel leHamas ithi iningi labo lihlala endaweni ezabhonjwayo kumbe emigugwini kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kamsikande umkhando osikhandayo yena osanda kwethula idlalade elitsha
sizwe esimnyama ngiyabingelela njengamanje obingelelayo umkhando ozikhandayo ozalwa eCholosho endaweni yakongqobo ngokuzama impilo ngiseGoli ngihlala eCosmos City. Senginama album awu 5 ngiqala ukucula ngo 2021.
Thanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala ku WhatsApp ku 0623745636. Ngiyiphinda 0623745636.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Amazwi engiwashiyela abalandeli okanye abalaleli ibona ukuthi sicelisa nje i-support isizwe sakithi, ngoba asilutho ngaphandle kwenu. Sithembele kini, so esikucelayo ukuyibona ukuthi nisinikeze i-support. Siyazicelela kakhulu nasemcimbini nje manisimema, mhlawumbe umuntu ufuna ukushada, siyeza lapho esisuka simenywe khona umuntu uma engabe eshada. Okanye mayine birthday nje usimeme, siyabuya siyiqembu likamkhanto zikhandayo.
Sikhangele ezemidlalo emdlalweni yeCastle Lakers Premier Soccer League namhlanje. Yata 2 Highlanders 0, Bulawayo Chiefs 0, Manica Diamonds 0, Simba Bora 1, ZPC Caribas 0, Ngezi Platinum 3, Capes United 2. Olivalisa namhlanje ke ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Tinotenda
nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.